Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili la nhlanu kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi bisiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekusebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Singaselako konke lokhu besilakho, sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu besilakho? Nxa sithi siyakudingisa lokhu kuthiwa hambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi amachibi achiywa yilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana nalo mkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele incwadi kwezempila kahle uDokotela Elophisibanda.
Ke umkhuhlane ohluphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamanyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi bisiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo izikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile, sekusebusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu. Kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayisekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt nale esikuHarare, sethu siyegwedi silizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngisho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo kuyanceda, kuyanceda. Kuyokhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani. Asiko ukuthi lo nyaka kungcono kula last year. Lo nyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela, yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital, ama-district hospital. Ukwenza ukuthi idaba lakhona nxa lukhona ikuzivikela. Ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspraya. Eseyaspraya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe, lo muzi wakhe, abangeza bebe le mithi yokuspraya ezindlini. Ngale sikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspraya sesendlini. Lesi sikhathi esamanzi la yiso esinganisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda incwethi kwezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo wenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazilana uboya kodwa linoto yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babe nezinkomo eziningi.
Baba umuntu welenkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilapho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi mele ngokulumele uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke kusasilapho nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo linabantwana abaza kufa bengazoyise.
Okwakibo lakho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana selokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi wayengubani wayenjani ngizakhuluma ngithini njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngabuto Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni. Kati uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonje kuthiwe linyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChiyambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini sizwe ukuthi siyangaphi ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama-report ama-commission abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After esoku-investigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ubos or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limbophe ayefelejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bishop Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduzulu weZimbabwe umela bambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabwe nje kuyini esesingakwenza kathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro kokhela likomishin oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumbutshena lo Chiyambakwa ibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister. Application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona okwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owe-malaria. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMoslem edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda uMnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa, yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe uMongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana, ikakhulu umeli wedale lephalamende uMnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni, yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla uMnumzana Believe Gawule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela, kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngodlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Mseveni kutshengisa ukuthi uMnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye, kodwa-ke asikhangeleni phela lapho esikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda, njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Ngingatsho ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedakali, kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States, uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo. Angizange ngizwe nangale mpilanga kusolakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda, kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Ensenzeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle, yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengorhulumente weZANU-PF.
Uyoweri Museveni usuke eZimbabwe khathesi akulaminyaka esuke kwele Zimbabwe, angazi ukuthi ubudlelwano obulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba umnangagwa akabathola abangane kuzokazi la Africa lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi uchana lo Bob Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe, ngoba phela uYoweri Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uYoweri Museveni uselabangani abalutshwane, ngakho akalatho enhle asilethela angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo babo uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo, uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwawo kuyathiyana, ngiyavuma khonoko, kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khona kwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi, anti sikhuluma kalese ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye, kodwa khona okuyengeda abanye abantu bona babesngani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uYoweri Museveni nxongamiva ita namhlanje eSouth Africa khona ngayo mbijana njenge-Afrika siyasalela sile muva, kodwa ke sebeloku sikhamba mbijana siloku sikhamba mbijana sikhona singathe sipenda ngesithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa baba uGawule udubo lukhona ngalokuthi iUganda ila business zayiletha kwale Zimbabwe, udubo lukhona ngokuthi iZimbabwe international trade fair ngayilani lokuthi sizama ukunceda upresident uYoweri Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe la ngamafitshane baba uGawule.
Mthetha ngisithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe seAfrica singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngoyebandla lezano PF ubexoxe ndawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda oMDC.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Uhulumende weLebhilitane isesidla amalanga abiyevalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitsha amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwa ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abangifakela yona la my fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulama Zimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya, ngaphambi kokuhudula kuphela abangenisa kona apa bangeni semuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
USibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamchina.
So sithe sifike eHarare bahehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle babasebeqetha lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owaSibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa umele ngetoilet kumele mphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyaba ngasela muntu, abantu abasebenza lapho babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangiyenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. Bathi bangama-champions ama-human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Kunzima madoda, kodwa hayi, uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Neriyane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu, isiphofu eZimbabwe. Hayi bakithi, hayi, akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye, saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokuxabana nomama womntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embokisa ngayejele. Aphuma lapho ngasebefikini bangithathele i-status sam, kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sona isitakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ehamba lo Pepsi bese igqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.